So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 6 enhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela idelimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezane PF. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT, enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora.
UMonzora akuso president we-MDC. UMonzora azange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC.
Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo.
Uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadala, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Jirohodza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano yabo.
Into ekhona nje yikuthi sonke sikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence labanye abangaqedakaliyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela idelimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ugwalo oluphiwe umongameli Emmerson Mnangagwa ayisilo lokugcina ngoba khona luzahluzwa lulolongwe njalo. Kodwa unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ugwalo oluphiwe uMnangagwa ngumgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba yilo oselulolongiwe lwaphelela, osekusele nje ukuthi uMnangagwa ethule insuku zokhetho. Iphephandaba lobulembu be-internet eleNewsHawks lithi lokhu kutshengisa mpela ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF asephoselana imamba ephilayo phezu kogwalo lolu. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT lapho enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora. UMonzora waqotsha enye inkokheli yaleli bandla ngeviki edluleyo, kodwa inkokheli le yasa udaba lokuxotshwa emthethwandaba owamisa isinqumo sokususwa kwabo andubana kuxazululwe inkinga ezihlasele leli bandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi lamuhla bazakuba lomhlangano lentatheli zindaba bekhuluma ngalolu daba. Sixoxe lomunye oyetheswa owaqotshwayo ebandleni umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala, ngifuna ukucazulula ukuthi uMonzora akuso president we-MDC. UMonzora azange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC. UMonzora into okwakumele yenzakale ngokufa kwa-president Morgan Tsvangirai was ukuthi uMakhupe abe ngu-acting president kwenziwe i-extraordinary congress eyiyona eyayizoyenza ukuthi amalunga omhlangano kusukela ku-branch, ku-ward, ku-district, province babe lama-congress abo and abantu abakhethwe lapho kube yibo abazoba ngama-delegates ku-congress ezo-elekta umongameli. Akuzange kwenziwe konke lokho okwenzakalayo ukuthi uMonzora wathatha abangane bakhe wa-create i-national council e-Bokus ngoba i-national council kumele isuke kuma structures after ama congress esenziwe ngama lower structures. Akuzange kwenzakale konke lokho. So uMonzora ukuzibeka kwakhe ukuba ngumongameli akukho emthethweni webandla le-MDC, akukho constitution ye-MDC. Ngakho thina asimboni njengomongameli womhlangano wethu. As it is, umhlangano wethu awunamongameli until i-congress ize yenziwe and ize yenziwe ilandela i-constitution yethu. So konke lokhu akwenzayo akukhulumayo ngokuthi suspend abantu. That's why i-High Court irule in our favor yathi yona uMonzora akala authority yokususpenda anyone ngoba indlela angena ngayo ukuba ngumongameli womhlangano ayikho emthethweni njengoba kubhalwe ku-constitution yomhlangano.
Manje khona lokho okwenzakalayo akusoze kubangele ukuthi ibandla lingenelisi ukuqoqa uhlelo lokungena kukhetho.
Ye, khona kunjalo ngoba kuzoqoqeka kanjani if vele kungekho izinto zingazange zenziwe ngendlela okufanele zenziwe ngayo. So thina sithi njenge-MTC okubalulekileyo kakhulu kithi ukudlula ukhetho ngoba siyazi ukuthi ukhetho lwakhona ayikho into engawinwa nguMonzora to start off with. Sibonile even ngama-by-elections adlulileyo ethola ama-zero votes. So it's a waste of time ukuthi thina njenge-MTC sicabanga ukuthi si-participate kukhetho lolu sizitshele ukuthi sizowina even isithe eyi-1 eka-council engingasabali yama-MP. So ma kuyukuthi thina njengama-members e-MDC siqinisekile ngokufuna ukuthi ibandla lethu libuyele kuzinga lalo ade liyilo ngaphansi kukamongameli uMogenswangirai, kumele sizinuke amakhwapha silungise indlu yethu ngoba as it is akukho lapho esiya khona nje ikudlala lokhu ngamandlwana. So thina sifuna ukuthi siqinise umhlangano wethu e-MDC, ama-members wethu kusukela ku-branch all the way to i-national babekwazi ukuthi sizimisele ukuthi sibe yi-challenge kuZANU-PF, hayi nje ukuba ngama-rubber stampers ukwenza ukuthi ZANU-PF iqhubeke lokho ibusa abantu bakithi lokho behlupheka.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia. Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe i-DNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kumabonakude oluthiwa The Closure DNA Show luveza inani labomama abaningi abayabe besithi abantwana babo ngababomkabo kumbe abathandana labo, kodwa impumela ye-DNA iveze ukuthi kuyabe kungasilo qiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesikubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadala, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule. ngiphendule lapho ku DNA test lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana bangasibo babo kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya phoke ayi lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili njalo uhulumende afake indaba ye DNA test lay ibe into efree ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba batestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya
kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe DNA kukhanya osisi abanengi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo kungakubangelwa yini lokho
nami ngomuyo olukhangela lolu hlelo khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into efree kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho ukuhluphana kube khona ekuqaliseni kodwa nxa suhlezi lomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho hayi laba abantwana ngabantwabethu laba abantwana hayi asibo bethu kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzuyithethe lo mama ukwazi umntwana lo wasuwo wakho ubonani mina kungcono kulokuthi uthungo wakho yena engasuwo wakho bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho so ke yinto embi kakhulu leyo yinto engalunganga kakhulu leyo because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho angafaka umthetho iDNA ibe yinto efree ingokungatshajwa muntu kodwa kube yindlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa kumbe abafazi babo bayethestwa kumbe omkabo labo madoda bayethestwa kuthestwe nje free kungabhadaliswa
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ubeqoqa icingweni le studio 7 esegweru siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Yebo msakazi ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le iDNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi le nto ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga yikho sekumele kwenziwe ulibofuzo le iDNA test nxa bebeletha. Kuyabe sokungathi omama bayahlukumezeka mase sikubheka ngecele labomama kase ngathi omama bayahlukumezeka kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuyahamba kuhambe ngesikhathi umntwana sikwelisinyi isikhathi thole ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo uthole ukuthi kwenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwa emntaneni mayezelwe uthole ukuthi umntwana enzelwe isiko elako ncube umntwana ebe engiwakondlovu uthethi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakini mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwa ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo kuzamele kube yinto eyenziwa mahala kungabhadalwa lutho ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test so ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi
hayi siyabonga lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane obeqoqa icingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
uNkulunkulu. Kweziphathelane lokhetho, namhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, uMnumzana Swithani Tshirodza, othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Gontuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babe kwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela umnyaka ka 2019 no 2020 kube labantu akade bebhoda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu labo besupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo. So sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni, into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni, into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa njengalabo abathunjwayo ngomnyaka 2019 lo-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenzela bekwenza lokhu ukuthi bechabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini, njalo akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence laba baziwa ngokuthiwa i-PC labanye abangaqedakaliyo ibaba befuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani. Khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende. Kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje, libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhela ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapho. Uthe unkomo ekhuluma lo Lord Soames wathi yena uza njani ngasoze aconsider ama-results lawo, lokho akuzange kwenzakale. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthiwa lwaba free and fair, lokho siyazi. Ukhetho luka-2002 lapho uTsvangirai ama khona emincisana lomgabe, amalunga eZimbabwe Defence Forces ayenza ukuthi ama-results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni, kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe lomuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi bekuvele kule interference evela ku-Army.
Hello ke ngumnumzana Swithani Tshirodza, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana iBhomandaza uthi lanxa umongameli wakwele Zambia mnumzana Gainde Ichilema esenguye osophethe isikhundla seSADC Troika kasoze enelise ukuguqula ingqondo yenkokheli yeSADC phezu kokhetho lweZimbabwe oluzenziwa kuwonalo umnyaka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezokholo kumele baphathise uhulumende ekulwisaneni lodaba lokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo wesigaba sakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube emkhosini wokunanza iminyaka engamashumi ayisithupha kwabunjwa isonto yeGood Ramwari elokitshini leChabalala izolo. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kwistudio 7, salibonani. Ngicela ke ngiphawule lapha ngendaba le iyenzakala ensuza, lami ngiyizwa khona lapha bengingayazi laseWest Acre ebekuthi isuku labantu asebegcwele bebuya khonale eMpumalanga, lakhonale endaweni ezikhatshana begcwele ezitendini lezo kuthiwa izitendi abazifaka khona. Uhlupho lula sengibonile, uhlupho lweZimbabwe akusiyishona, uhlupho lweZimbabwe iyithi abantu bakithi amaNdebele, lapho uhlupho khona olukhulu ngoba akula muntu ongasuka khonale eMpumalanga azongena ensuza khona. Thina singabantu bokhona pheduzane singakwazi, selupani sisenkayi singaphingabi khonapho, asikwazi konke lokho, kasibizwa futhi kasifakwa. Abantu bakithi abaluhlupho bona laba abantu bakithi abakuzane bona labo, yikubona le misebenzi singasebenzi, kubuya abantu basufa khwatshana khonale, yibo bona abantu ababuya khonale befike bengena imisebenzi babizwa yibo labo bantu. Abantu bakithi akulanto abasinceda ngalo okwalo ukuthi kuphela besibisela izitha, yikubona lokuchaywa kuzokuthwasa uma kuthiwa kuzoma election, kuyabuya abantu bakhona le singabaziyo bezosichaya. Akulalutho abasinceda ngalo abantu bakithi, uhlupho esinalo ngabantu bakithi yikho uhlupho esilwayo. Sizahlala sikhala nje abantu beMpumalanga kodwa uhlupho esilalo ngabantu bakithi yikho lapho esiluhlupho khona. Bona labo abafuna ukujabulisa abantu obhosi babo bona labo ngokuhamba bekuthatha abantu khonale besibathathe labo bantu befibe begcwalisane begcwalisane nasesikhala, yabona manje yibo uhlupho esilalo abantu bethu abantu bakithi khona labo bakhosana.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli, ngithanda ukukhuluma kulolu daba olokuthi iMRP ilwa leTCC. Hayi, akusiqiniso leli, ingakho iMRP ikhethe ukuthi ayingeneli kukhetho olu-presidential, izongena kuma MPs nakuma council. Ngiyabona.
Hayi, izakhamizi zonke asilweni lokusela begqomo bantu, asilweni lokusela bemfuyo. Ngoba manje liyabona isifana lelazi isifuyo nje segangena asila muntu osinakekela. Silweni impela mama, baba, bhuti, sisi okwazi ukuthi ufuyile elizweni leliya. Hayi, ngoba abantu bakithi lokwesithi kusezakala elizweni lakithi, asazi impela ukuthi kambe umthetho uzofakwa ngubani. Kwayiminangakho ngela mthetho, akusela mthetho phela izweni leliya. Ilizwe selisave amasela la ogawula ukuthi ozezithuma la amaphoyisa la asitshotshelayo la. Thina manje siselangeni, sekumele nje sibe siyunithi thina sodwa, se-united. Hayi, iqiniso lisho umhlaba wonke jikelele, yonke indawo kula kuthi kuphi, asibeni united ngoba lokhu esekusizakala. Ukuthi umuntu sekungenele esipayini ahlezi inkomo zakho engene esipayini sakhe ebusuku, loyi kudlala ngesikhathi lo uMnangagwa laba baphuma ezikhundleni la. Hayi, ngoba lokhu kuyayangisa, ngekho uyalela esikhundleni abantu besenza so. And ngabantu bakho ugawule lapha, yibo abangena ezibayeni zabantu ebusuku behlezi inkomo, yibo abantu abangene ezibayeni zabantu ebusuku. Kanti baphila ngani ugawule lapha? Baqamba amanga nje baphila ngani ugawule la umalaka inkomo labo Joseph Chulu abathile izwe liraiti kuphila izwe liliya? Yibo amasele inkomo aqedela abantu inkomo zabo, banawe bathile izwe liraiti abantu bezana ukuphila. Yibo vele abatshontshayo, kanti baphila ngani? Bala mabhusha, bala mabhizinisi, yonke into ekhaya lapha.
Studio 7, salibonani, livuka njani labalaleli? Ye, hayi, kufanele silungise okunye la. Iyabona iTCC ngathi mhlawumbe thina sifuna ukuhlangana na iTCC, kufanele ukuthi thina sodwa iTCC lati thini MRP sikhangele ukuthi yilipi ibandla elihlose okuqhakathekileyo. I-MRP ihlose ukuthatha umhlaba wayo bhekhi. I-CCC yona ihlose nje isinkwa. So i-CCC yiyo efanele ukuthi ize ku-MRP sizobambana siqale sikhiphe izano sibambene ne-CCC. Hayi ukuthi i-CCC ithi thina MRP siyobambana nayo sikhiphe izano. Yona phela okwayo akuqakathekanga njengokwethu. Okwethu kuqakathekile ngoba thina sifuna umhlaba wethu. I-CCC sifunela isinkwa. How come ukuthi singayohlangana labantu abafuna isinkwa? Isinkwa is useless. Umhlaba kodwa uqakathekile liyakubona. So into eyabi ngcono yona leyo ukuthi i-CCC ize ku-MRP kumthwakazi Republic Party sizohlangana sikhiphe izano. Hayi ukuthi yona ithi thina sisuke la siyokhiphe izano sihlangane nayo ngoba yona okwayo akuqakathekanga. Okwe-MRP kuqakatheke kakhulu futhi nothi kancane yabo.
Mbingelele enkundleni, injani basakazi baka Studio 7 okhuluma engumantsheza. Ngidinge ngibuze le ndodo okuthiwa ngu-Innocent Ndibane ehlala ithi yona imela i-EFF yaseZimbabwe. Uyimela kanjani iqembu eliphikisayo wena ungaphansi kwezano ngoba yonke into oyikhulumayo uhlala uvumelana lezano? Izano loba ingabulala abantu uyavumelana layo. Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ngokunye okuliqembu okwathunywa izano ukuthi kuzophazamisa abantu ngoba izano siyayazi iyavula okungamaqembunyana. Lina lithi ngokungamaqembu okuphikisayo kathi kuthunywe izano ukuthi izodisturba abantu. Sikwazi lokhu from kudala labo Joseph Chuma laba abahlala bekhonkhotha nje into engekho bezenza angathi ngabantu abayazi into abayenzayo bengayazi. USmith wakhuluma wathi khona ilizwe leli ngokuhamba lesikhathi abantu bazahamba phezu kwamakaka, abantu bayalala phezu kwamakaka, imigwaqo iyabe ingasekho. Nanku manje siyakubona eZimbabwe ngendaba yezano esebenzela ezikhwameni zayo. Politics yezano ayincedi abantu, ngiyokusebenzela ezikhwameni njalo izano ingeke iphinde litshintshe ilizwe laseZimbabwe. Siyehlulekile.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 igama ngigodrok man umsakazi udaba engikulolu daba labantu beshonini abazoyakha iMatabeleland yenkani. Kanti iMatabeleland yabo bani? Yikho bethi iMatabeleland, Mandebele land, futhi Mashonaland. Abantu beshonini besicela beyakhe kubo, iMatabeleland beyakhe kubo because manje mabeze iMatabeleland bazosithathela yonke into engeyethu. Kusho isiphobe sesizokhuluma ulimi lweshonini baZimbabwe yonke. Mabesuka le bezakhe indawo yakithi kusho ukuthi bathunywa, bathunywa iZanu-PF, bathunywa iCCC because yamaphathi yabantu beshonini bazosibandlula eMatabeleland. Abantu abanjengabo Wishman Ncube nabothokozani Khuphe nawo bonke nje open book bakubona nje into eyenziwa iZanu-PF yibo bavumela into enjengaleyo. Yinto elelwa umqondisi moya, asifuni umuntu okuza ezosithela indawo yethu. Asinandawo zokwakathi nasinje eMatabeleland and la bantwana bakhula nabazulu bakhula bazofuna indawo, indawo sithile ngabantu beshonini bayagcwala la bantu endaweni eMatabeleland. Bengicela sizame ukusukuma sibheke indaba lebantu abaphezulu, sibheke indawo eMatabeleland le. Hayi lokhu kuthiwa kukhulunywa ngobhilivi khawule bekhuluma into engazwakaliyo. Siyaphelela eMatabeleland indawo yonke sibhele sikhamisile.
Sabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle esiphathele wona. Sifingele nabalaleli bomsakazo. Ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially CCC iphakathi kwecindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa, amanye akhona asabotshwa futhi umnangagwa weZanu-PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-CCC basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-CCC ngabe bazama ukuhlala phansi kwi-strategy sokuthi bayakhampena ngenkani, abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa yiZanu-PF. Amapholisa ayiZanu athatha umthetho kuZanu. So iZanu ayifuni ukuthi becampaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngobuncwadi asiliniki. Ngazi beye icela incwadi amapholisa angeze banike. So bona uma befuna ukucampaign xa ngawe nabayabambana becampaign ngenkani ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe icommission leyo yokhetho yabo Priscilla Chikumba iagenti yeZanu efanana namapholisa. So ukhetho lwabo vele suzele ube lula beyi-opposition. So kumele ukuthi into yakhona benze ngobuchwepheshe langenkani ngoba vele iZanu isebenzisa inkani. Labo kumele basebenzise inkani ngoba uma bazohamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisa, amapholisa angeke banike imvumo. Vele abantu beZimbabwe sokumele kathi sibezame ngendlela zonke bazikhulule ngenkani ngoba vele iZanu ayisozi banike i-chance yokuthi bezikhulule ngoba baze bacindezela namapholisa, bebacindezele ngezekhi yabo, bebe bebarike futhi i-election yakhona. So kumele kumele ukuthi babe serious ekuthenwe campaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le riginye leza bikhandwe ngochigumba yehlule kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi wakhulu la kusela umthetho eZimbabwe umthetho umnanga ukuthetho ufa ephaketini la siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabula phakathi ibandla leZANU-PF. Kulabanye asebesithi kumele bonke abantwana abazalwayo behlolwe i-DNA ukwenzela ukuthi obaba bengabi labantwana abangaso babo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngu-half past seven.